Umhla odume kakhulu ngokusungula umuzi wezokulingiswa iAmakhosi Cultural Center engumlobi njalo lomqondisi wemidlalo eminingi aphinde abe ngumlondi wembali wethule ugwalo lwakhe emkhosini oyenzelwe enkundleni yeCity Hall kobulawayo. Lolu gwalo luveza izehlakalo ezithile ezembali yelizwe ezingakaze zilotshwe ngazo. Umhlanga wethule imbali kaMthwakazi echasisa ukuthi yena ngokwakhe wadabuka kuphi lokuthi isizwe sikaMthwakazi sona savela ngapi.
Umbala elithi uMthwakazi lithi ukuthi United Kingdom, ngamakingdom azibusayo azimele wodwa ngaphansi komuntu oyedwa. Yikho umzilikazi wayengasho unkosi lalilikhosi. Kulomehluko inkosi lekhosi. UQueen Elizabeth likhosi ngaso ukhosi. Ngokuthiwa United Kingdom ukhuluma ngama-kingdom, ama-Scots azimele wodwa, ama-Welsh azimele wodwa, ama-Irish, yikho ke sokuthi zalini.
Unkosazana Thubelihle Moyo oyamakhosi Cultural Center uthi imizamo yokuphawula imbali yesizwe iqakathekile kakhulu ekuyeni phambili kwabantu abatsha.
Ukuze ngibekwazi engiyakho, first I have to know my history. Even i-history yayibad eyayisenziwa ngabantu abadala kumbe yayigula. Njengabantu abatsha kumele thina ukuze sibekwazi ukuzithuthukisa as abantu abatsha kumele sibekwazi ukuthi imbali sisuka ngapi, yikho esizabakwazi khona ukuthi njani siya ngapi. And nase sikhangela ibhuku imbali Mthwakazi Wars, kulezimpi ezalwayo but still kazikho emabhukwini. There are things amaNdebele azenzayo but azikho recognized. Zingekho recognized zinjalo ngendlela ibhuku leli elibekwe ngayo lisitshengisa ukuthi liyani into ethi oral history liyani abantu yobasingasikhayeli history eningi ibhaliwe emabhukwini but ayikhethanga for every history. Ibhuku leli lifakile Mthwakazi Wars.
Umnumzana Ben Moyo unobhala wezemfundo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi lolu gwalo lungezelela umthombo wolwazi olumayelana lembali yelizwe njalo ivela kubanikazi bayo limbali.
Ugwalo lolu luqakathekile kimi ngoba lusinika imbali kaMthwakazi ekade ingalotshwanga kumbe lapho elotshwe khona elotshwe ngabanye abantu, ngoba imbali inhle ilotshwa ngabanikaziyo abayazi kahle kube yibo abayilandisayo ngokwazi kwabo. So ubaba Mhlanga lapha ungomunye wabantu abazayingezelela ukuthi umthombo esizawuthapha thina losapho lwethu bekuthaphe kubanikazi bayo ngokwazi kwabo, ngoba yonke into inhle ivela kubanikazi bayo.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu wenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration, inhlanganiso emanyanisa zonke inhlanganiso zikaMthwakazi ezibalisa ezokholo, ezombusazwe lezinye, uthi abantwana balakho ukufunda okuningi kuthi labadala ababengela lwazi bavuleke ingqondo mayelana ngembali likaMthwakazi.
Ebhukwini lapha abantwana bazafunda okukhulu, kuningi abazakufunda abadala ngeke bafundise khona ekhaya, okunye bebengakwazi kukhona bazokuthola ngoba akusikho konke ongabakwazi ungumuntu, but ezinye izinto ezikhona lapha ebhukwini sizavula abantwana ingqondo ukuthi what happened size sifike la, yindaba sila, yindaba vele kube lapho lento kuthiwa nguMthwakazi, yindaba kuze kube lezinto kumbe kuze kube ngathi kukhona abantu abazonde ezinye inhlanga, ngoba abanye kusuke kube ngathi sokuyinzondo, kanti akufanelanga kube yinzondo, kufanele kube yikuthi bayafundisana. Thina okwenza sibe lapha kulontshi yebhuku, ibhuku lilontshwa kwaMthwakazi lifundisa abantwana bakaMthwakazi ukuthi uMthwakazi uyini.
Omunye owake wasebenza lo Mhlanga, umnumzana Memory Kumbota, ubabaze kakhulu ukuzimisela kukaMhlanga ngemisebenzi ayenzayo lokuthi konke akwethulayo uyabe eqale wacwayisisa ngokujulileyo andubana aphakulele umphakathi imbono esekelwa liqiniso.
Sebenze lo baba uMhlanga kutheatre okwesikhathi eside kakhulu, as you know ukuthi yena vele ngiyafound iMakhosi and thina sibuya vele itheatre sifunde kuye. And uthe engidirector ubaba uMhlanga semfikele eMakhosi, one thing ekubamba ngobaba uMhlanga uvuna uxoxa la nje khuluma la is the passion alayo ngento abeyithandile njenge arts, njenge history nje wambona namhlanje is also uphakathi kwe history imbali yabantu azinta kuzo. And the one good thing about Umhlanga is passionate and is a very good communicator. Even Sebenza la in director uku direct ukufundisa umkhono ukulalela. He is a very good communicator ngubaba o very passionate about into ayifunayo and well researched into zakhe.
Owacindezele lolugwalo umnumzana Thabo Siziba usichasisele okuningi ngalolugwalo. 86 Siziba obengumhlonitshwa inkosana yamaXhosa aweZimbabwe umnumzana Mike Lloyd Jawe othethwe ngabaqoqe loluhlelo wabhodiswa obulawayo wonke etshengiswa imbali ezatshiywa zakhiwe ngabathathela abensundu ilizwe ngomnyaka ka-1893 ezigoqela isakhiwo sakoHedden and Sly iPioneer House kunye lophawu lukaCecil John Rhodes oluseCity Hall. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.